UMaduka wabele izipho zezigogo ebantwini abafika phosa amathumi amahlanu abagoqela intandane asebegugile kanye labantwana abaphume emulini eziswelayo. UNkosazana Dube uthi kungumlando kazulu wonke ukuthi ahlale ecabanga ngenhlalakahle yentandane ngoba zingele enye indlela ezingaziphilisa ngayo. Uthi iphupho lakhe ukuthi avule umuzi wangakibo ube yindawo yokugcina intandane e-Peace Charity Home.
Labantwana laba benza ukuthi sometimes bengafinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu ebanakekelayo. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi banakekele labantwana noma ngalokhu okuncane ngingaphethe, ngingaphethe lutho nje ezandleni kulokho okuncane enginakho. But ngiyafisa ukuthi bagayine ama-skills baye esikolweni, bathole impahla, bathole indawo yokuhlala, behlale bejabule njengabanye abantwana.
Osebenzelana loMaduka ekuleli uMnumzana Dennis Moyo uthi baseludinga usizo ukuze isifiso sabo sifezeke.
Sikhangelele ukuthi ma inkosi ihamba lathi sisazongena ema-ofisini siye ku-health, siye counseling, siye u-social welfare. Then nxa sesiphumelele sakhiwa amaphepha eneleyo sibe ne-launch yale nto epheleleyo owathi esingathi lesi start.
Abathole izipho baveze injabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguMaduka besithi ubenze baba lekhisimusi elithukela. UMelita Ncube oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa ngomunye wezintandane othole isipho. Ugogo uSophie Mlilo laye ngomunye othole isipho njalo uveze intokozo enkulu.
Ngiyathokoza sibili kakhulu akalokhu kusizi.
Isakhamuzi seNyandeni uMnumzana June Moyo laye uveze injabulo yakhe.
Very nice. Excellent futhi siyambonga kakhulu.
Ukhansila weNyandeni uMnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uqede abazali abaningi esiqintini sakhe njalo kuyadingeka ukuthi imizi egcina intandane ivulwe eminingi ikakhulu emaphandleni.
Ukuthi ilizwe liyadingisa ukuthuthuka xa sesihleba labantwana abakwanisa ukwazi ukuthi nxa esebenza elezizo imali yakhe ayibona ukuthi iyasebenza esigabeni sakibo, iyathuthukisa isigaba sakibo ikakhulu ezintandaneni.
Intandane kanye lezakhamizi ziveze injabulo ngokugida kuleli dili. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 Nyandeni eGwanda.